ngabezikola tips kuthule ubasuke endawo kuthiwa yelibumbashe umsindo sikuzwakalela khona hhayi ethi mhlahla yilapho uzwakalela khona hhayi laba kuthule nje sikhululekile lapho esikhona okwakaphezu ndihamba kuthuma egodini sekuthiwa yelibumbashe
usuqonda ngaphi manje
sengisiqonda elukuzeni lapha ngibaelikhasi ngindawo yakhona hhayi kuhlakani okuncane angithi kusuka lapho esikhona thina usiya ngomgudli makabula umsindo khona uvele akunamgwaqo so yini enza ukuthi lapha kuthule okwakukhona ababa umsindo lazi siza kapha
alethuka ukuthi engxe kwagcina sokuhlupha
abantu bayethuka bebathole nzima kithi ngoba wakhayela le ndawo la abahlala khona uyabona ukuthi nje izwe lakhona ulilenikulothalilothile but abantu nje abantu bazana hhayi basokola dube ikhefu umuntu onothileyo lo muntu nje umuntu bazana ikhathala kakhulu ya basokola nje abantu bele bahlalela evalweni ukuthi ngoba yini mhlawumbe ngodinga ukuphuma lakabasebeqashe khona ngoba indawo khona inansi overcrowded abantu bonke babalekela kuyo so kwakuthi sebecabangele ukuthi bana ama-repens abagcina lawo sebuya khwapha ezovuthulamekisi
abantu balethani khonapho e-DRC
into ezijeneyo gibs ukudla nje okuningi konke nje any type of food yiyo ebuya ngapha nje lesine nje imishini yamamayini amanye ama-materials abawasebenzisayo kumamayini nje ngoba wathi yakhalela i-afrika ngathi ikhasumba lesibhoda yakhona yiyo edizile amabhoda wonke nje abe sengiyahamba khona
ye nxa ukuthi kungavuka umvukela wonke lowo kuzahamba njani
singalahlekelwa umsebenzi sesidlela evalweni.